原来在路径上一般的也在新加坡的时候那就是在这个地方把我偶尔中共的那个红蓝拉挂我配置我的外一层也用上因为他这边面刚刚我就是安南这里刚刚这个上就用上来了啊现在就是我的问题就我就看见一个把我那上我就是恐怕我在把戏不接的时候我们的对立就是存在把实际在那里实际上那些啊那个产品还有房子了不能啊的我们手里不没有说出来把他们啊不要跟说非得能不能追你总会有些大概是吧我找朋友过啊快点就过你来那就算你大人家了他们那些什么过来就是那些啊我不能等着他们就是啊去去买些什么过去啊过来大家跟你说的我不是非得能不能追你是不是非得你的加班我弄什么我用不好的事情其实反正弄什么能管通了我能找出去的我就是等起来就被你的我是一过了就被你出来加班找到你还发觉下下就问过来过来也是硬起来他们没办法就在一定的流出去看这说我是不属于满意我等你让顾美的看下一番的来
我们上来了我说是ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe libona sengathi lokhu kuyahambelana na leZimbabwe
eqinisweni into esibesihlale eZimbabwe ukuthi ngakhuza ngohulumende wakusasa siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi sikangako ngoba siloke sithethe ilizwe siyakwazi uhulumende obekhona eZimbabwe sibe nguhulumende oyedwa weZANU-PF ngo-1980 ofike namhlanje ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ngathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo eZimbabwe akutshengisi uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye uhulumende abangangena abangathi oZANU-PF so ngokunjalo sokuthiwa lokwenziwa kokuthi engxenye le samike egali banayilungiselela uhulumende abanyamazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isiyona bathi teachen old dog new tricks
sizwe umongameli weRwanda uMnumzana Paul Kagame esithi iAfrica kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise libona sengathi amazwi la angaphathisana
inkulumo enhle letha ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe siziku-improve thina ngoba ngakhayela ngathi uma e-Afrika sikhuluma ngeZimbabwe silezi ezinye ama-minerals esilawo ezenzele ezenziwa phansi ezilethe imali eningi ukuthi vele ilizwe singazibela kube khona into ekuhluphayo ukuthi into zokalezi ezithethwa phansi kamanje singayikhiphi eZimbabwe lapha sidlula abantu abalutshwana kulobu gwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto bezena siyakhumbula kahle sukuthi okwenzakala ngale mali kale endaba yamadamu kule mali ka-16 billion eyanyamalalayo lo ngumongameli loswasiyayo umoyo umgazi wavuma ukuthi imali enjalo inyamalele kodwa kula nto eyenziwayo sosa umuntu amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona eZimbabwe abantu belobugobho abanabo asiboni kungenzakala khonokho ngoba lokho esiza kuthola khona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezantiyeni ngoba badabodwa bengayimphuza impilo zabanye abantu.